abantu mhlawu inyanga ngona ngoba wena ulapha abantu uthando ngela abantu ayi ufana nalabo basekomenta bathumba yini njani njani isom protect ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe bahlala njalo bakhulumi sinini indaba tate zakho kani sikuni Basokomenta bathumba yini njani njani mina isom protect ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe bahlala njalo bakhulumi siningi indaba tate zakho kani sikuni
Fan bunu kulan na weni ba.